sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuZibandlela 2025 nguKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqatshangelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hayi ukuthi basivalelise abasizo. That's asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back.
Sokumele kulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa nguhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBurnyup Mine ePhilabusi ochatshangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng owenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethusela ngombhobho uMnumzana Golwani Dube emgodini osenkabazwe. Udube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwaza nge-okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana atshengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezikhahlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngaselanisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zemigodi le kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Kuqale lengcwadi ebona ngenswelo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda weStrightways Management Services.
Babadube siphakathi kobuzima ngabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezitshaya njalo, kodwa kusetshusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho wobuvela ungangeni, kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena le mbhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso isi into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nga sukangeleke pho isebenzi kumele zenzeni babaswati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhatshwa lokuqhatshwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze kwelizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona e-Ministry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe, kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections, ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uze kuthiwa lo udiphothiwe, lo udiphothiwe. Kodwa sake sibone okuthiwa ibhadala isebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange abangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi kwemthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Osman?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhera, singamagundwane.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwadi ebona ngezikhalazo zezisebenzi, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezilethemba lokuba zisasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo esiyeneyo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akula lutho ground. Kule foot roller A1 iyafaya siyekhona.
Umnumzana Lameki Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Ilonyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esinenkomo zaloma ngobe sidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulwe umhlabathi wonke kwafula awusela ndawo yokuthi inkomo zidla ngabe inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hayi ukuthi basivalelise abasebenzi. That's asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukhansila kaward 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokhansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweliva Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi labo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu lakhiwe idamu sithole ukusila besizayenza izingadi bokuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Isiloyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanje amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile akunamanzi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathebeleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Labe se ukontrata sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama-disbursement amafanzi ilokhu zeni siphele i-budget. But ngithemba ku-budget yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngane demu inikwe imali iphele iziminya demu i-continue ichova lapho ukuthi ilalola idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation liza kwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleleni North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathebelelende. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Mathebeleland Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngenguNokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana ngokumangalisayo ngendizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. This is Osipuma Ngampa, a Voice of America, eWashington, D.C. Wezibhatalene leMelika, amapolisa alelilizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngombulo. Umongameli Donald Trump usayine izikondiso ezitshiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulezizalwane zakwamanye amazwe ezedlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo umthethontaba Izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, umahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iconstitution. Sikasizwe imbono kahulumende weMelika.
Kumizamo emitsha yokuphoxa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elaletheswe izijeziso ngeleMelika. iKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile zokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa amahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayivumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. eleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekeli wakhe labazangena kuzifa board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, loTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZifa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lati since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So besibona ngani since isikhathi sesisilethele sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think is high time ukuthi lati singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So it was a song or nothing, and say, as I'm going to see you in the back.
It's not going to all be serious, civil laws at Nankupera and Zimbabwe. Lens are letting Apple in, Queen.
Tando, a lot of Faba Fanabanga test. I'll set a platform right. Utabafana ba years into les ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kwathesa abafana into abasebenza so udako kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhule uye phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kwathezi nje ngenxa yebhorana leyo
ye bakhona bazathi a oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula usithini abantu bakhulunkulu
hayi ebhoreni besikhona ukuthi nje bebengasiboni weare just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona iHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion kathesi ukuyi-brand so abantu banga-understanda khonokuthi sokuyi-brand we can actually it's uthi umuntu ayenza imali these days, we don't have to be a doctor or engineer. Now ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwa abafana laba benziwe ngendlela eziright. Both the girl child and the boy child. You can go a long way in actually becoming someone. Khangela abantu abanjengabo, if I may make an example, Ronaldo. Akali isikolo, but he's one of the best paid players in the world.
Siyabona le nkundla zomdlalo wenguqu. Kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Alapho ke sovuzele sishayisana amakhanda phansi lama stakeholders la uhulumende lama council sibone ukuthi singancedisana njani.
Ugore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Ngifisa ukuba ngumongameli weZifa ngoba imidlalo yenguqu ayiqhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. Kulesikhathi kungela omunye uPeter Ndlovu.
Are the things that actually prompted me to want to stand and save my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit, poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika phose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa Board. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sali bonani basale zolo nabalalele be studio 7 kune nabasakaze lapha siyakhumbuza bakithi ama clinic ukuba asisondezele ama mosquito net ngoba sekubonakala inos mosquito lezi abadinge zemaralia abazazi abanye bathi kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwemosquito emaralia okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka lotshani obungaka sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito net asilethele emakliniki wethu okhulumayo ngufamona ngwenya lapha e-ward 5 kobhewula
salibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 heyi thinabanye sinokudana okukhulu ngebandla lezanu p f ibandla lezanu p f yazi lilesikhathi esihle kakhulu esokuthi lizi-improve likhampene ngaso lenzela abantu basezimbabwe into abayiyo abayifunayo kodwa likwenzi lokho lona lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina vuyasingeniswa ngabantu sile ndlela yethu ngoba buke abantwana basezimbabwe bayitshela bonke noma yikuphi njengoba lami ngisitsho ungaze uvule iphi i-social media uvule kuphi lapho kule platform khona bayitshele amapasipoti wenu ayadula ehlisa amapasipoti enu hhayi abafuni bakubhizinisi bakubhizinisi ngebona lapho abazwakali ukuthi bangawayehlisa hhayi sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela abantu abalwa labantu ngalolu hlobo kanti laba iphepha lilani lilegolide yini lela balithenga khona okungaze ipasipoti yasezimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlaba engaka amazwe ale mali
ye kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle hhayi sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoyo ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana ye hawo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola abantu bakhona bakhangele nje ukudla yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke ezezeyisho ukuthi irongo yena usuke ekhayelele ukuncoma ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni so ngabantu besikafu labo akakazi waba yi-opposition nindiwali sinsinje angazi la bantu abalandela i-EFF Zimbabwe leyo ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na andilesi ma ukuthi abantu abalandela i-ZANU PF akola muntu olandela o-oppose i-ZANU PF ongalandeli i-EFF kandibali ngiyacabanga okokuthi angeke ihambisane le-EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
Ichi waza waza Friday my darling waza Friday
kulibiki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kunini efuna ukungena kwezomculo?
Indoda yakhe leyo engakhulanga lesi sokuphelela but in my swelo, I didn't manage to get as much money as a visa. Doesn't matter. My father didn't tend to return me. Jingle accordion, not a discipline, and that's why you could sell his money with Shula.
Then all the leaders should come to me. Let all the little children come to me. Let all the little children come to me. And don't you hold them back. I do not fancy that. You must
become
just like
a child.
Ujamini uti kanovi ingoma zake. Kodwa uzithatha ekhlabelelweni sesabatha.
Ji gospel music. Basically, I've been focusing on the ingoma ezikuyimpu lamachorus nje ejayelekileyo ikakhuleba nje lesabatha kulapho engejayele ukuhlabela khona engicolisa khona yomuntu esekhulile nxa kuwukuthi ngingalala lamuhla kusale kulolutho lokuthi abantwana bayabela kulo kube i-generation elandelayo ehills ukuthi ziphume zizinhle zikhwabetheka ebantwini abamnyama.
Njengomuntu wakhula elesifiso sokucula kulabanye ayebathanda becula enkonzweni abamqumbaqumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wakokhanye kangumoses nyona yaloo ndoda wayehlabela nangabi le confidence aqala ukubona yena, so he became my inspiration and I said no, as I go on I would like to not do similar thing ekakhulu ikuthungamela ibandla ekuhlabeleni. Umculo kamavuso uyatholakala emakhasini okuzilibazisa. Umculo wami bangawuthola ku-Facebook, bangawuthola ku-YouTube, amanye platforms angafaki, but on those two that's far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo wakhona. Basically I think that's far yikho okukhona.
Besikwetshiselo Shepherd Mavuso Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle, igama lami u-Ezra Jesus Band.
Kuluke Ezra Jesus Band ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Ningakhohlwa kula iDoc namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani isihlobo sesikhangele kwezinye izinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitshontsha inhlabathi elegolide. Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.